Maka. So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izulandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 18 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane lecoronavirus izolo. Osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembidi 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuxoxwa mhla ka 31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo okwa 31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela nani stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidi amakuni kogudu lamhlanje.
Sicela lisibekezelele, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalichumi lasithupha 16 ngabavele kwele South Africa, kuthi abathathu ngabavele kwele Botswana. Abangamachumi amathathu lane 34 ngabathole leli gcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulabangasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala, odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimuzweni ixoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Thina-ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile-ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo umkhonomo welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-$550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina enisivumelwano esingaba yisiphi esilongeze singayisiso lokho esikudingayo. Imali yeMelika esithenjisiweyo yi-$75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu, thina sifuna iholo lonke libe imali yaseMelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akula lento solithontele. Besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasiboni lutho. Asikatholi njalo isizathu
amapolisa ngabe bezuze iholo elithe xaxa kulela babalisi. Kungabe kusichoni?
Kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Imbiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala, akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona, engxenye mhlawumbe uzama ukuba motivator, ukuba gququzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo, bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hatshi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yethu ibanzi kuleli lizwe. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje, sayichuka lindaba, savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu kuground. Basinike impendulo masinyane nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababali sibakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka 31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula isikolo yini mhla ka 28. Ngapha iCOVID-19 statistics iqansa isiya phezulu, kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona kuground. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Ole politiki nxa umuntu esengena usengena engase ngumbalisi citizen.
Lo ngumnumzana Thompson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimtha ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo inhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Kesizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba i-focus yethu vele US dollar salary ehlela sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqatshi vele kumele sikholise yona nothi kukusintshontshela efake emthetho njengewasifaka last year ye-statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imthetho wayifakayo umqatshi ukuthi vele asintshontshele njina njengesisebenzi njengababalisi esikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galila power alikwanisi ukuthi vele lisiphilise kuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende. Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sithengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke and that's the only strategy vele esilayo. Ngoba lokhu kukuthi sikhambe siyokhuluma ngumqatshi vele ehlela esiroba esinika ama cosmetic promises or ama promises vele ukuthi vele akakwanisi ukuthi awasutise or awafufile vele akuncedi ngalutho. So into esiyabe siyenza or sizayiyenza or lokhu siyenza lakathesi yikutshengisela nani stop.
Kulale enye imali eyayithiwa ngama allowances i-$75 yona ke ayingenanga njalo ungasitshela ukuthi litshelwani lithenjiswani?
Loku kwama $75 COVID allowance, umqatshi uhlala enza njalo, ujayele kusiroba njalo, esitshela ngama allowance. Sakukhuluma kudala lokhu ukuthi issue lay ama allowance yawa lawa siyawubiza ama face powder allowance or ama cosmetic promises, angakwanisi ukuthi asuthise ama demands ababali ama teachers. So into esikhangelele kakhulu thina yi salary. Lokhu ingangena siyayamukela sakukhuluma kudala, kodwa hey siyakwazi ukuthi umqatshi or uhulumende lo yimenemene uhlala yenza ukuyenza ukuthi asipromise ama allowances engakwanisa ukuthi awasuthise at any time. Uyakwanisa ukuthi awakhiphe ama allowances wona lawa. So thina iissue yethu kakhulu ikhangelele kuma salaries. Isalary ye $520 yiyo esiyifuna, not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphatha amandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uzabikwa emzini wakhe kotiti yamakuni egudu lamhlanje. Unaka Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chene wabagoqela mungameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli uMDCT uNkosazana Thokozani Kuphe bathumele amazwi enduduzo hemulini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe le democracy esingathi ikuzibusa kwabantu, kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu, unina eche iqolo, uzabelethwa njani ke umntwana onjalo? Sicela lisibekezeleni, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa, uPresident Nelson Chamisa, ngalo umbiko esiwuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi ujaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imihlangano yethu eqakathekileyo, awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo, sizwe kuthiwa uNaka Chamisa ube ngumuntu olomusa, ube ethandaza, ube hamba esontweni engela bandlululo, engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede i-devote Christian, ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengamanye omama, njalo efundise abantu bakhe ukuziphatha, ukuba lomusa, ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakoChamisa, singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlaba ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sevandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Ipepandaba le Herald lithi umphathintambo wezempilakahle udokotela uBadaya Moyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba ababaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMathabeleland South. Abayisikhombisa ababaleke eBulawayo Polytechnical College kuthi oyedwa ubaleke eMaswingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le-coronavirus kodwa babaleka. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule bandlululo phakathi kwebandla le-MTC kusibisela emuva kusikhombe isikhathi se-ground esikamnangagwa lo labomgabe lesi senziwayo ngenanye isikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuze nokwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imhlobo, kumele kubuswa umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela uthenini kusesele ukucindezelwa lokho kwakudala, lokho kwabesikhathi sabelunga sikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obusathina silane lokuzenezweni lase South Africa la. Sokwabusa imhlobo eminingi kakhulu, imhlobo ebusayo miningi kakhulu kuwonke amaphathi politiki. Hayi, ngiyabonga lami ntemfa kwambona.
Livuka njani mthwakazi omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaloba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe zilinye zonke. Zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithatheni amasithethu ndana akudala ngankomo kuphela ngoba lokhu vele kakusize singaze sithi thina sikhephithane sishamo sisesiyoneni. Kathesi amaNdebele somele ukuthi ngaze sigijimisana namakhuphu, umakhuphe nguye okumele simvotele be njengobaba wenkomo. Hayi khona ngoba lokhu esithula sithi umakhuphu, umakhuphe kathi sizayenza njani njengoba into zonke ngazivotela amashona ziyakhona lesishoneni. Kathesi sinabantwana besiNdebeleni siyadubeka asilameliwe. Akusizi. So abantu kasizame into esilandeleni amaNdebele kumbe zona inkokheli into eyinkinga nje lapha kasila nkokheli kumbe zona ivine zesishonene ngaloba lazo ziyabambana zivele izivini. Kathesi lokho kwenzakalayo izani yiyo vele kwenzayo nxa besilwa sobona baqinisa izana into nje ndibona ngabambambana bezwanane bona bebele izibinye bonke ama-opposition yikuze siphumelele. Kathesi akula nto esizaphumela sasalokhu esikhala kuphela size kuyevala. Hayi, shiwo uNkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi bathe sike siphile njengabantu abanye.
Salumonani basakazi linjani? Hayi, ngithemba liphilile lapho elikhona. Ngombono wami msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona msakazi phakathi kwabo bobabili ngoba ungathi uyananzelela into eyenziwa ngulo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti exotshisa abantu. Angiboni into oyenzayo umama lo umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo ingakho yenza kanje. Ngombono wami sakazi, angiboni loba bengamnikeza bethe party intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo umakhuphe, angiboni siyasetshenziswa. Ngiyabonga msakazi.
Sihlalibonani kustudio 7, mina igama lami nguAdolf Shaba. Indaba le yenzeka kuMDC okuthiwa ukuthi bahamba be recall ama MPs lama senators MDC alliance angiyiboni ngoba angathi bona sebesebenzisa umthetho we-Supreme Court ngendlela engayona ngoba ayikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho. Njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe, abhalele incwadi, abizwe ukuthi ubizelwane. Bona bakwenza nje besilwa iy'mpi zabo ngoba into sesiyibonile manje ukuthi laba abantu balwa lezi khazawa sebesebenzisa lowo mthetho we-Supreme Court owaphumayo ukuthi kuyiwe ku-Congress. Sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ephalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizithazaba abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo. Kodwa hayi, angiyiboni siyandawo. Kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress, hayi kuzodlula lo moya, umoya odlulayo. No matter what, mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyiyona ngoba la yenze yale Congress likakungeni lokho kwakhulunywa i-Supreme Court ngoba akungeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 la namhlanje into ekhathana kakhulu laleyo Congress yakhona. Hayi, vele kulezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakaStudio 7 enjane lonke. Hayi, liyakhala ngiyalizwa ukuthi isinkwa sesikhwelile kakhulu. Tobhekani ukuthaba kwenu okungakalethi iZimbabwe sikuyile likhipha umgaba. Umgaba yincono kakhulu badala, hayi. Yenzani lokho abazithengisela abakufuna abantu ngento yeprize yabo. Yekalani likhale kakhulu likwazi ukuthi umuntu bathiwa votani livotelani. Right, azikhwele into zephezulu zavuleka ingqondo emakhaya khona ngapho.
Livuka njani kwi-Studio 7 masakazi konke labalaleli? Siyabonga umsakazi omuhle kangaka okhulumayo umama Matawu seflabhusi emleja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona. Kanti lamabele kahulumende lawa alabantu bawo, asithi sonke siwatholayo. Sesizwile indlala bakithi. Phinde njalo ukuthi ngicela lengihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva. Silaye vele ngaze kuthini, ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha, vela ngethuka ngesabi. Vele sikhangele yena, kunamunye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami lolu hlelo lwe-Studio 7. Sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawe.
Ku-Studio 7 nginjani? Okhulumayo umthandazo Moyo Kutshwa ezombi laphana Midlands. Hayi madoda, akithi hayi lize akithi selifile madoda, akithi hayi sikhathele ngalabantu bezanupiefu lokhu besigqambela amanga. Manje siphile emazweni, siphile kabuhlungu kanzima lapha besigqambela amanga labo bhuti umnangago besidla imali. Sicela ukuthi thina laba bazongena emgwaqweni abantu bengene ngobuningi babo, wonke umuntu angene, amasosha asiseka madoda, amasosha ayakhala nawathi kasenamali. So sicela ukuthi wonke umuntu angene madoda, silungiseni izwe lakithi kube mnandi, sikhiphe namasela lawo mnangakho bonke baphume. Sebefuna ukubopha lo mjida lo okhuluma uJonathan Moyo, okhuluma isikrithini yawo yonke yokutshontsha. Anga uJonathan angavuma angabuyi ngapha, akhulume zonke izinto. Kathesi badla imali abasihloniphi thina njengamaNdebele, isizweni sakithi ngalaya.
Linjani ku-Studio 7? Hayi, mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi. Ngayilalela kudala li-studio leyi, kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje. Ngiyayithanda li-radio leyi, Studio 7.
Lokasikhambisani nakho basakazi wami. Laba bantu abasuka le ezigodini zabo bekhipha ubuthakathi kwenye indawo, babuqedile yini le abadabuka khona? Obuthathi mabuyimvelo, kodwa zange ngibuze ukubatshazwa mina kangaka hambe kuspetshi ezindlini ngokufa kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi uvele ukuba kuyimvelo. Hayi, bakubhengele ngiliso lo. Izinduna ezigabeni zazo zingangenelwa yipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni ngencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika athena usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali efandela abantu bakhe ngezwe elinzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Salubonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku fokaNdlovu lapha ePlum Trendown yakho Gambo. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orongubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa yeMDC eyiyona ehamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi likele imbuzele lo baba or wathi ungakompofu or wathi ungowani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo 2000. Izanu yangena embusweni since 1980. So ake ntshele lowo muntu ukuthi since nge 20 years leyo izani PF yayenzani ungakabi la ma-sanction. Uyabona, bemfune futhi eke sichaziseleni ukuthi ama-sanction yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku food security, besupply ngokudla singashoti ngempupho. Izani yathathela abelungu umhlabathi e-corrupt ngalendlela, benziwa ngama-sanction yini? Ngoba amazwe asentshonalanga ayatsho ukuthi nxa ufuna sikhiphe ama-sanction, yenza kube lama political reforms, uhloniphe amalungelo omuntu, kube le free and fair election. Ama sanction iwayenze even lo minister of health edla imali, iwayenza umnanga kube le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza phawula lake ecabanye ngokuhlala. Ngiyabonga, ngokuhlala ngisethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisida ubhedu okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga kaLwezi kuona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabaningi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebe lamaphutha amaningi kakhulu. Kulamaphutha e-corona oloke imhlupha esehluleka ukuthi aphendule njani, kumbe asebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Uthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo. Yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphume lesinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo ingasihambisa njani. Bese ukusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapholisa lokufakwa abantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angelandaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elitshiyeneyo. Yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump useyenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokho?
Mina ngezake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhuphe emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump, behluleke ukukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu wabakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya ukuthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. Nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini, wehluke ukufaka imaski ungela social distancing, hayi, lingamsola uTrump. Ye urongo layo ukuthi ngoba kubi engumkhokheli ukuthi ayebize irali enjengayona leyo. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali, kumele ngizibuze ukuthi lapho engiya khona ngizakuyaphendukalani. So abakhokheli bakaTrump bangazeke bamsole kakhulu uTrump. uTrump singamsola ye kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke kutshengiseleni okuqoqwa mhla ka 31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyamakuni kogudu lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.